ukudizayina kwakhe kuzaletha i-peace le-progress kuma structures.
Zikhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo ezingayisizo lezi ezikhulunywayo lapha ezika Mnumzana Mtshehiwa ukuthunjwa kwakhe? Kukhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo?
Ezikhona izikhalazo ezazibhalwe ku charge sheet ezingazange ziphendulwe yikomishini le eyayikhethiwe. So yeah, but njengoba sechile hayi sesibona ngani hayi sokuzaba le progress sibili and hayi akusancetshwa sikhuluma ngakho ngoba hayi selidume ladlula.
Ukhona yini elimkhangeleleyo ukuthi abe nguye ozaba ngumgcini sihlalo, njalo ungasitshela amafitshane ukuthi likhangelele umuntu onjani?
So ngumlandu wabo mama ukuthi bekhethe umuntu ongabamela, but thina sikhangelele umuntu ozayenza abantu bebambane, ozaba ngumuntu otshumayela ivangeli elokwenza iphathi thuthuke, not umuntu othanda ivigoroni, not umuntu othanda ukubona abantu bexabana, othanda ukuxokozela endaweni angazange axokozele khona. So hayi, mbona ngani omama bazakhetha umuntu oqondileyo, umuntu ozabe lesithunzi, ebantwini la kuma structures.